Amasimu amaningi kawalinywanga lonyaka ezigabeni eziningi zemhlubulweni wewange eduzane ledolobho leVictoria Falls ngesizathu sokuba izulu laqala ukuna ngenyanga kaZibandlela, kodwa lakho ukuna kwalo kwachiya abalimi abaningi bengalimanga lutho. Okhubazekileyo umnumzana Prince Dube uthi lonyaka besabela eyinye njalo indlala.
Izilimo salimi ekuqaleni lapha zabe ziphuma kahle kahle, kodwa zagcina sezisitsha, sezitshiswa lilanga. Kwazobuya kwesibili izulu lana kahle salima, lezi zesibili zaphuma kuhle kuhle, but kathe sezihlaselwe izibungu vele azisayenzi kuhle. Sokubonisa ukuthi sokule ndlala enkulu vele lapho. Kusiba le ndlala njalo sikhangelele ukuthi ma kungaba le nhlelo nje zingabuya zikwazi ukuthi zincedise abantu, ikakhulu thina esigogekileyo.
Unkosikazi Bongani Mlotshwa usobhuku we-BH29 uthi kuvele nje kakucaci okwenzakala emasimini abo.
Indlala vele besithwele nzima unyaka lo ophelileyo. Khathesi konaloku ngazathi nje izulu njengoba lisina ngathi kungcono, singazi kusihambe kuzakhula mbe lizazithiya emoyeni izulu langkhona, asazi njengoba kukakhahleli.
Uthi olunye uhlupho selukhona ngolwesibungu esiphehlayo esibizwa ngokuthi yi-fall armyworm kanye lokusilela kwemithi yokusibulala.
Le mithi basinike eshotayo, so kumele uthenge uze ukwanise ukuthi uspraye ukwana ingadi yonke kumbinsini. Siyathenga ngoba imithi abasinika yona ayikwani, yabe lishiye kuyimbodlela ongaka ngelingu-3-4.
Umnumzana Given Moyo ukhansela wekatshetshethe eWange uthi lonyaka abantu abaningi abalimanga kangako emasimini ngesizathu sokudlelwa izilimo zenyamazana zendle, ubudli kanye nje lokuswela inhlanyelo.
Bunje esingaziyo ukuthi ekubuyeni kwazo izibungu ezivelela ngaphi. So ngokunjalo sikhangelela ukuthi inhlelo zikahulumende engabe ziyabuya zisiza abantu asebengahlaselwa yindlala kungekudala. Kukanti esikhathini esiningi abantu kade kukhangela ukuthi abantu bangazilimela bazidlele okwemasimini abo.
Umnumzana Morris Spanda uyagcizelela,
izilwane ziyabuya zingene ngapha, le ndlovu lazo seziphila khona la. So kule ndaba leyo vele indaba esithwalise nzima kakhulu. Asisela hlobo, kasisela busika, konke sokufanana. Okuthi vele kusho ukuthi ukuhlala kwethu kulindawo vele sokubuhlungu kakhulu.
Ohola isabelo seMathebeleleni North umnumzana Richard Moyo uthi uhulumende uyazazi inhlupho ezethulwa izakhamizi njalo uphezu kwazo.
Uhulumende is working flat out ukuthi bencekeshe ukuthi ukudla kuyahamba ebantwini.
Kulabanye njalo abalimi eKhezi, eGwanda, eMaswingo, Lupane lezinye izigaba abakhala ngemhogo ile efolo amiwemo edla izilimo. EleZimbabwe beliphakathi kwesomiso esikhulu esidale ukuba kube labantu abedlula izigidi eziyisikhombisa, 7.7 million abalambayo. Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lezinye izigaba lonyaka ezizaholiswa ukudla ngenxa yokuswelakala kwezulu kumbe ukuna kwezulu eliningi kakhulu, ukuswela okokulimisa njalo lokusilela kwemvundiso yefertilizer eyokukhulisa izilimo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.